Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela sePhariwenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi. Abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempila kahle kobulawayo bamanyene labo dokotela ekukhalaleni umsebenzi. Isidumbu sowaye ngumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe sisuswe koZwimba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapolisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela sePhariwenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi othunjwe ngomgqibelo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igqwetha limela inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uMnumzana Douglas Coulthard, uthi umthetho wePublic Order and Security Act uvumela inhlanganiso zezisebenzi lezokholo ukuthi zitshengisele laloba yisiphi isikhathi. Kodwa amapolisa avale imigwaqo yesibhedlela sePhariwenyathwa evimba abakade betshengisela ukuqhubeka befola. UCoulthard uthi lokhu yikwephulwa kwelungelo loluntu.
Yeah, well, it's extremely concerning that rights are being violated.
Kuyadanisa ukuthi amalungelo kaZulu ayephulwa. Umhlangano esiwenzileyo sivumelene ukuthi umthetho wePhosa awubambi inhlanganiso ezifana leyabodokotela. Okwesibili sithe, nxa amapolisa esisabela ukuthi uhlelo lolu luzagcina luqhutshwa ngabanye abantu abangayisibo bodokotela. Kungumlando wamapolisa ukuthi odokotela bavikelwe kulabo bantu. Kodwa ukwalisa kwabo ukuthi batshengisele akukho emthethweni.
Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana uBhadaya Moyo utshele umhlangano lentatheli zindaba emahofisini akhe ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuletha odokotela bebutho abeZimbabwe Defence Forces ukuthi bazoncedisa izibhedlela. Umoyo ukhuthaza odokotela ukuthi babuyele emsebenzini ngesikhathi uhulumende eqhuba uphenyu lokudinga uMagombeyi.
No, so we'll keep monitoring. I want to, as usual, encourage our workers.
Ngifuna ukukhuthaza odokotela bethu ukuthi babuyele emsebenzini. Ngesikhathi uphenyu luqhutshwa, sithakazelela usekelo esiluthola kulabo ababona ngokuvikelwa kwesizwe. Basithembise ukuthi bazazincedisa ukuze odokotela bethu babuyele emsebenzini.
Umama esibhedlela sePhariwenyathwa eHarare namhlanje ubungamuhle izihlobo lezigulane bekhonana ngesimo esibi esidalwe ukukhalala umsebenzi kwabodokotela. UMnumzana Tawek Wemere ngomunye wabakade bezobona isihlobo esigxotshwe imota ngempela sonto.
Zwakati kuti hakwazwisa nyoni hansi kutombobuda kana kutomborapwa.
Kunzima, akula lutho olukhona. Akakelatshwa kusukela ngensonto lapho angene khona esibhedlela. Ngemva kokuba egxotshwe imota, akula sizo aseke waluthola. Ngitsho lo dokotela useke wamelapha. Sekufuna ukuthi uhulumende ancedise.
UMnumzana Brian Wobe olomntwana usePhariwenyathwa uthi onyawo lomntanakhe seluze lubola esesibhedlela.
Andazona umwana, so akurwara akatsikwa nemota inspector. So akatsikwa gumbo nembabvu.
Ngibuye ukuzebona umntanami wagxotshwa imota. Wayephulwa unyawo walinyazwa ikhanda lembambo akakelatshwa. Unyawo lwakhe selubola kungela sizo alutholayo. Sizama ukucela uncedo kodwa akula sizo esilutholayo.
Odokotela bebevele bekhalaza ngeholo eliphansi abalitholayo. Kodwa lokhu sokusuke kwangezelelwa ukuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso yabo yeZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Magombeyi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ukusenjalo abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle kobulawayo bamanyene labo dokotela ekukhalaleni umsebenzi besithi bazabuyela nxa isetholakele udokotela Peter Magombey yena onyamalale ngomgqibelo ubathabile masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abongi kanye labanye abasebenza kugatsha lwezempila kahle bebengasebenzi namhlanje besithi bami ndawonye labo dokotela. Uzulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngesimo esisezibhedlela ngoba kusele abafundela ukuba ngabongi kuphela. Umnumzana Anthony Majongosi okhokhela inhlanganiso yabongi yesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uthi bathethe leli nyathelo ngemva komhlangano abawenzileyo.
Sithi sifuna umnye wethu uDr. Peter aphenduke. Kathesi senza i-meeting sifuna aphenduke. Angaphenduka siyahamba emsebenzini. But kathesi sisafuna ukuhamba emsebenzini. Funa ukuthi aphenduke ukuthi sithina sihambe emsebenzini. Amanesisi lapha ngikho senza i-meeting lapha ukuthi vele sikhulumisane ukuthi siyenza njani kumbe sizogcina sithi vele lati asisahambe emsebenzini until uDr. Peter aphendukile emsebenzini.
Umnumzana Ndumiso Dube ongumongi uthi ubona kufanele ukuba bame ndawonye labo dokotela ngoba lokhu okwenzeke kuMagombey kungenzeka lakubo.
Lathi bengakwenza njalo ukuthi bengakwenza kuyingqongubani phela vele umuntu osebenzayo. Okunye njalo ukuthi lo ngudokotela owatrena owafunda khona empilo sifuye funda simkhangele okunjengokuthi ngomunye wethu vele kungayisukuthi uyingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association kodwa ke kungukuthi ngumuntu owavele wasuka kusona esibhedlela. So mbona ukuthi akuyinto ebalulekileyo ukuthi lathi siphatheke njengabongi labongikazi bakulesi sibhedlela ekuboneni ukuthi la uyaze ezetholakale sihlanganise njalo ndawonye lomunye wethu esimthathelwe ngochuku olungaka.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo umnumzana Xolani Songo uthi okwenzakala ezibhedlela okwamanje kuyingozi.
Impilo yezigulane isengozini kakhulu. Kuyinto enzima kakhulu ekhangelane lelizwe ngoba masikhangele kulokhu. Abakhona kathi sabaphethe abantu ngabantu ngabafundelayo ke abafundela ke ubongikazi. Okusho ukuthi bona bayenelisa kakhulu ekwamukeleni izigulane bezihambise kungcwethi ezaziyo ukuthi zingaphatha njani lezo zigulane kusiya ngokuthi ziphatheke ngani emzimbeni. Kodwa ke okwamanje sokumele ukuthi zikhangele. Ngakho ke kuyingozi kakhulu ngoba abakabi lalo ulwazi ebantwini labo abafunda kakhulu kiyibo. Yibo ke abangekho ezibhedlela ukuthi bababonise indlela lokuthi kwenziweni.
Uqhubeke ethi kuyadingeka ukuthi ingxabangxoza esezibhedlela ilungisiswe masinya.
Kubonakale esinye isigulane siphela ke siphela umoya esise ambulesini besazama ukuthi basincedise ngoba ke kuyinto zonke ziyingxabangxoza besazi ukuthi akula muntu ozathi ukuthi enikeze ke leso sigulane usizo ngendlela eqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Ngakho ke isikhathi into eqakathekileyo kakhulu ekukhangeleleni isigulane ukuthi khona samukelwe siphiwe ke uncedo ngendlela efaneleyo ukuze ke into zihambe kahle. Ngakho ke into okumele ukuthi ikhangelwe kakhulu ihlolisiswe ke ngeso elikhaliphileyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lona oluyilo udaba olulethe ke lokhu kuxokozela lokungahambi kahle kwezinto.
Unkosikazi Nancy Ncube obeyedinga usizo esibhedlela uthi uhulumende ngabe uyabazwela ngoba bathwele nzima.
Umumo sesibhedlela namhla la wawuyenzi futhi bengisithi mphenduke lo mntana nami njalo sibone iplani njengoba la namhla asilalanga. Khathesi nanku amanensi akusela manensi akusela muntu kugcwele ama-student nensi. Angazi ukuthi sibili uhulumende ngabe uyazama ukuthi engenele sibone ukuthi kwenziweni nxa kunje. Hayi bakithi sizweleni bakithi. Zamani lokho abakufunayo zamani ukuthi bengilingani liyakulungisa. Khangelani nampo abanye sebefele ezibhedlela. Nampo abanye balimele na. Hayi kambe shiwa bakithi hayi bonani ukuthi lizama iplani bakithi hulumende.
Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo namhlanje wale ukuphendula imibuzo yeStudio 7 esithi isimo esikhona okwamanje sesiyingozi ngemva kokunyamalala kukadokotela Magombey. Uhulumende useveze ukuba uzaletha odokotela bebutho ezibhedlela ukuze bazoncedisa izigulane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile masuku.
si lokho sikudaba olufanayo. Ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokudale imibuzo eminingi, abanye besithi engabe wazicatshela nje ngenjongo yokugcona uhulumende phambilini kokuthekelwa kwelizwe yisikhonzi se-United Nations esibona ngelungelo likazulu. Lokhu kulandela ukulandula lumlando okwenziwe nguhulumende osethe inhlangothi zonke zomvikela seziphakathi kokucwayisisa ukuthi kungabe kungobani abenza lesi isika. Umfundisi Angliston Sibanda ngomunye wabathi ukuthunjwa kwabantu elizweni kumele kukhangelwe ngelihlo elihlakaniphileyo ngoba kungabe kungayisikho ukucatshangelwa ngabaningi okungabe kusenzakala.
Bona ngani kungabe bekhona abanye laba sebe-abductor bethemba ukuthi kule seveli esaziwa ngokuthi le-abductor labo sebethathe advantage ba-abducte be-abductele ukuthi bese kuthiwa umhlaba wokusithela uhulumende lowo uvele uyaziwa ngokuthi uya-abductor ama-sanctions abesesanda eZimbabwe kumbe bese kusiba le-international intervention labo bantu futhi bangabe benjongo yona leyo. So ngoba kangizwisisi mina ukuthi kukho ama-CIO nxa kuyiwa abductayo udokotela abe abductela akula ngqondo ngabe kuthiwa kumbe ku-abduct umuntu onjengotenda ibiti oyaziwayo ukuthi ngoyokhokhela i-opposition ngabe siyazwisisa. So nxa eze-abduct udokotela ozisebenzelayo lokuthi oyi-trade unionist akula ngqondo. So mina ngicabanga ukuthi kumele uhulumende olomlando wokuvikela izizalwane zozelizwe ekugangeni okunje kumele angene sibili deeper izigangi lezi zibotshwe nxa besine Boko Haram khonapho eZimbabwe akwakwazi bani ngoba uku-abduct umuntu kuyikubi kuyinto embi kakhulu ongamelanga ivunyelwe. Futhi ngabe kuya ngami ngabe nje sonke izizalwane zeZimbabwe sonke siyaphatheka ekukhankaseleni umkhuba woku-abducta abantu, umkhuba wokunyamalalisa abantu. Njalo siyakhulekela ukuthi udokotela lo onyamaleleyo uNkulunkulu amgcine bamlethe laba abantu abamthumbileyo.
Kodwa lokhu-ke okukhulunywa ngohulumende ukubana kulalokho abathi yi-third force, uvumelana lakho yini?
Mina ngithe mina uhulumende angabe kunguye o-abductayo, kungabe kuyi-third force ye-abductayo, kungabe kuyi-opposition ye-abductayo, kungabe kuye ngabantu abazi-abductayo ngoba kuyabhadala phela eZimbabwe. Akwakwesibona amadona lawa amanye amadona ayezithutha ayapha abantu izimali abantu bangaba-involved entweni ezinjalo. Kodwa ngithemba ukuthi kulokho kadokotela in particular akusokho lokho kumele badingwe laba bantu. I-third force ingaba khona okwamaqini ngoba baningi abantu abafuna ukuwa abalento abalesandla kumbe abalezinto abazikhangeleleyo ngeZimbabwe. Kulabanye abangafuniyo ukuthi iZimbabwe ithuthukiye phambili. So bangakwenza khonokho njengoba nishile ukuthi eNigeria kule Boko Haram layiya-abducta abantu banyamalale. So kuyafana na-ke ingabe ikhona i-third force kasingaruli out futhi ngoba siyakwazi ukuthi uhulumnangagwa nguye waziwa ku-abducta enxa sizobe sekhulile la enxenye usebona ukuthi yena kasiwatshintshi isitayile akasa-abducti usezi-soft eziwulu. So kunabanye asebesenza umsebenzi wakhe ayejala ukuwenza kudala. Kune possibility yona leyo ngoba nguhulumende kumbe i-third force kumbe i-opposition ivela labo bantu bagangile kumele babanjwe babotshwe bajeziswe.
Manje singathini nxa sikhangela umumo okhona wona elizweni lakhona lokhu okwenzakalayo, ikakhulu sikhangele ukubana kulesikhonzi se-United Nations esibonana lodaba olufana lalona lolu lelungelo loluntu?
Kune possibility yakuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi ilizwe leZimbabwe lingcoliswe abahambe bathumba udokotela bamnyamalalisa ukwenzela ukuthi isikhonzi leso se-United Nations nxa sibuya sifike sithi thina abantu eZimbabwe bayanyamalala. Futhi iproblemu esilayo yikuthi osikhokhelayo uvele naye ungcolile, izandla zakhe zingcolile negazi labantu. Manje lamsilanihlasana kungayisuye ngoba yena uvele lihlelo laziwayo bonke abantu sebebacabangela yena, yilo uhlupho esilalo. So kuphossible ukuthi bakhona abantu abanye ade bekwazi ukuthi isikhonzi se-United Nations siyeza basebesenza le nto ukwenzela ukuthi nxa ibuya bahlazela thina iZimbabwe kuyiZimbabwe imbi eyabantu bayanyamalalisana, uhulumende uyanyamalalisa kodwa kungela evidence yokuthi nguhulumende. Ngikho ngokunye okungenzakala.
Ubona ubufakazi bukhona na obukhomba ukubana bakhona abanye abake bazinyamalalisa?
Kanti njalo asikabutholi njengoba futhi ukuthi ubufakazi bokuthi abathumbeli ama-CIO yibo abathumba abantu singakabutholi. Sifuna ukuzwa kuthiwa abantu abangu-4 kade behlomile basuke bathumba umuntu bese thina bebesigijima sithi thina abantu labo ngabantu bakahulumende. Asinabo futhi ubufakazi bokuthi nguhulumende futhi asinabo ubufakazi bokuthi akusuye uhulumende.
Lo umfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Isidumbu soye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sisusiwe eZimbabwe sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Kubikwa kulokho kulokudonselana phakathi kwabemuli yakhe ukuthi sizagcinwa ngapi ngaphambilini komngcwabo. UPractice Secretary Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukudonselana kwabemuli zikamnumzana Robert Mugabe ukuthi isidumbu sakhe sizobekwa ngapi usalindwe umngcwabo kuvimbe ukuthwala kwaso sisiwa eHarare izolo njengokuhlela abakade bekwenzile. Isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe ongumzukulu womufi uvumile ukuthi akula asebe kunqumile ngokuthi sizogcinwa ngapi isidumbu.
Abana ikhophela inda uBlue from Blue Roof no set what decision ukuthi balwenza pa bavane sta pronounce the decision ukuthi balwenza pa.
Kathesi suka lapha siqonda eBlue Roof eHarare okulapho ke okuzaphunywa ke lalesi sinqumo sokuthi isidumbu sizoncwatshwa ngapi.
Umnumzana Leo Mugabe ulandule imbiko ethi isidumbu sikaMugabe sizokuyagcinwa kwele Singapore lapho abubhele khona mhla ka 6 Mpandula.
Hi, that is definitely not true. Papa bavana nemanyepo banonyepo. Yeke Singapore afana manyepo.
Lawo ngamanga aluhlaza tshoko akula sidumbu esizabuyela eSingapore akulanto enjalo.
Uyisekazi womufi uGogo Josephine Jarija uthi akaboni okubi ngokuthi kuthathe isikhathi eside kangaka uMugabe engakangcwatshwa.
Semunangari mukuru pachizezuru chikacha kare sinodai chokwadi chaizvo chivani chaicho chizezuru chakati madzitateguru.
Njengomuntu omdala kulungile ngempela ukuthi kuthathwe isikhathi eside kangako kusenziwa amalungelo okumngcwaba.
Abantu abaningi bathi njengoba uMugabe ubesekhule okwesikhathi eside ngabe abemuli bayachiyana lokudonselana bamyekele aphumule. Uhulumende uthi umsebenzi usuqalile okwakha ithuna lezinga laphezulu lapho uMugabe azangcwatshwa khona. Kodwa kuzathatha isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxedis Jeremiah.
Ngulive Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela ukuqoqwa ngabasemazweni besekela odokotela abaveza ukuthukuthela kwabo ngokuthunjwa kukadokotela Peter Makombeyi. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukutshengisela kusolwa ukuthunjwa kukadokotela Peter Makombeyi sokuchaphakele lasemazweni angaphandle. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika zithi zizatshengisela ngeviki ezayo emhlanganweni we-United Nations zikhalaza ngomomo oselizweni kakhulu ukuthunjwa kukaMagombeyi ukuthi kwele Bhilithani lakho kuza kuba lokutshengisela ngomgqibelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani umnumzana Thokozani Maya ochasisa ngohlelo lwabo.
Lizabe silombhikisho okutshengisela ngokulahleka njalo lokuthunjwa kwabantu abakwenzakaleyo kudokotela uPeter Mudambayise ongiyena oyenze ukuthi abantu baze bangenele emgwaqweni.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu bekuvele kuqoqiwe umnumzana Magombeyi engakanyamalala.
Yebo, khona bekunjalo, umdisho lo ukuvele kukhona usuqoqiwe. Ngoba besibikisela amalungelo abantu, le economy team yaseZimbabwe engahambi kahle okwamanje, besithi siyokhalaza ngakho eZimbabwe embassy ngeSaturday mhlaka 21.
Manje baningi yini abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu, ngoba kwesinye isikhathi sasizwe abantu besithi hayi uzokutshengisela kabafuni ukungena.
Ngilethemba mfowethu ukuthi bazoba khona abantu, ngoba into ebesiyihlelile okwesikhathi eside vele, le nto besiyiqale three months ago kuyihlela. Ngilethemba lokuthi abantu bazoba khona.
Kahle kahle, kuyini elizaba likuphethe kumbe elifuna ukuthi kwaziwe yiziphathamandla zikahulumende?
Sifuna ukuyokhalazela ngokuthi abantu mabekhulunywa ama-rights abantu, mabantu bekhuluma belezikhalo zabo, uhulumende akwazi ukuthi abalalele, hayi ukuthi aba-ignore mabekhuluma izikhalazo zabo. Njengamanje uhulumende kukhanya ngathi umuntu nomuntu ongathi uphikisana naye akavumelani laye. So yinto esifuna ukuyokhalaza ngayo ukuthi akakasicela ukuthi asiphendule khona lapho, ukuthi angazamane adisappear abantu ma abantu bezokhalaza kuye.
Lo ngumnumzana Thokozani Maya, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseLondon. Umthethwandaba waphezulu wesule isinqumo sikahulumende sokubhadalisa abantu umthelo wemali eyisilinganiso sokubili ekhulwini i-2% ngoba kubikwa wasungulwa ngokungekho emthethweni. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usungulele umthetho ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka odluleyo ngemva kokugambela umthetho we-Income Tax Act omnyaka ka-2010. Udaba lolu lwakhwezwa emthethwandaba ngumnumzana Mfundo Mlilo olwela amalungelo oluntu, njalo emelwe ngumnumzana Tendai Biti Igqwetha oyisiphathamandla sebandla le-MDC. Umnumzana Biti uthi uhulumende engasebenzisa umthetho we-Finance Act ukuthi aphikise isinqumo somthethwandaba, kodwa lanxa engenza lokhu bazimisele ukulwisana lalo mthetho. Ukuze sizwe kunenga lolu daba, sixoxe lomnumzana Kucaca Phulu oligqwetha njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele iPhalamende lapho udaba lolu olwacutshungulwa khona.
Ngithanda ukuthi ngimcongratulate, ngimhalalisele ubaba uTendai Biti ngokuphumelela endabeni yakhe eCollcourt. Okwenziwa ngesikhathi ubaba uMthuli Ncube eqalisa ukukwenza esebenzisa ukuthiwa yi-statutory instrument kwakungekho emthethweni. Kodwa lokho akusho ukuthi uhulumende kasoze aqhubeke lokhu esithatha ama-2% lawana. Okwakuphikiswana ngakho yikubana bakwenze ngokusemthethweni yini. Siza kuzwisisa ukuthi ubaba uBiti ngomunye wabantu abasePhalamende, is a legislator, njalo ngomunye wake waphatha ezefinance. Kwathi-ke esePhalamende wathi indlela abayenze ngayo besebenzisa i-statutory instrument ukuthathela abantu ama-2% kwakulingana lokuthi bayataxa abantu. Akula muntu onemvumo yokufaka i-tax engayisiyo ngaphandle kwePhalamende. So ubaba uMthuli Ncube wayesebenzisa amandla okuba nguminista ukubana athathe imali yakhe. Khona kumele ukubana acele ePhalamende, iPhalamende kube sesuthiwa yiyo ekwenzayo. So ngaleyo ndlela kutshengisela ukuthi ubaba uBiti wayekhuluma okuyiqiniso, nokuthi uhulumende wephula umthetho ngokuthathela abantu imali engayanga kuma-representatives abo ukuthi ithathwe kusetshenziswa iPhalamende.
Uhulumende engasebenzisa ukuthi kwalandela umthetho we-Finance Act, bengakwemukela yini emthethwandaba?
Babe besitsho ukuthi balandela i-Finance Act endala. Kodwa phela i-Finance Act kayikho ngaphezu kwe-Constitution. I-Constitution ithi abameli babantu abangama-members of parliament yibo bodwa abalamalungelo okwenza izindaba ze-tax. Njengoba ngingumemba we-parliament wenkulumane, ngizakhangela ukuthi abantu benkulumane kulungile yini ukuthi bathathelwe i-2%, abebhuhela kulungile yini ukuthi sithathele nabantu. Kodwa mana ngitshele abantu enye into eyenzakala, akutsho ukuthi lokhana bazayekela ukukwenza. ngenxa yokuthi ngemva kwakhona lokho kule Finance Act number 2 eyapaswa yiParliament eyayivumela ukuthi baqhubeke bethathela abantu abantu 2% njalo yayilomugca ovumela ukuthi bathathe bebuyela emuva okuthi ukuthi ukwephula umthetho lokwana abakwenzayo bahle bakukhava ngokufaka umthetho we-Finance Act ufakwa yiParliament uthatha imali ubuyela ngemuva kuzaqhubeka lokho kodwa okuqakathekileyo ukubana ubaba uBiti utshengisele ukuthi uhulumende uminister of finance ngumuntu ozimiseleyo ukuthi ephule umthetho ukubana athathele abantu imali
lo ngumnumzana kucaca phulu igqwetha njalo isiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele ePhalamende umbiko kwesanda kwamukela uvela ke ngomphathintambo umnumzana Mthuli Ncube uthi uyagcizelela ukhulunywa ngumnumzana Phulu ukuthi kubazaqhubeka bethatha imali imthelo lowo uthi yena ngesilungu the judgment will not affect the collection and levy because the collection of the tax was validated by Parliament under the Finance Act. Ngakho ke lokhu kusho ukuthi akuseyi ukuthi kumiswe lolu hlelo ngesiphangephange kodwa lizaqhubeka ke lithathwa leyo mali. Kulamaqembu omdlalo wenguqu alichumi lasithupha angene kumncintiswano walonyaka oyinkezo yeTownsend and Butcher wona ozaqala ngempelansonto ezayo. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano wenkezo yeTownsend and Butcher ungena kumnyaka wamachumi ayisithupha lambili lonyaka njalo uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani liqhutshwe namhla emini. Lo mncintiswano ngamaqembu adlala kusigaba esaziwa ngegama elithi Area Zones wona ahlanganisela isigaba esilodumo esebulawayo Amateur Football Association kumbe iBAFA ngamafitshane. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo webhola lenyawo kwele Zimbabwe eZimbabwe Football Association kumbe iZIFA ngamafitshane uCharles Chunda yena omele isigaba sama-Area Zones ubonge kakhulu usekelo lwabethu Zinin Butcher lona abaqhubekela phambili beluthola ngesikhathi isimo somnotho singekho sihle elizweni.
Ama sponsors atholakali kunzima but uPete is got the love of football. Our edutile family yakhe ilakho. They've got it to family. Even the children support the cause yet today.
Wabe ngumhlonitshwa kulumkhosi wokuhlela ukuba amaqembu azadlala njani ngu-Alan Mpofu. Yena ungumgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa kubulawayo province. Umpofu utshale ihlombe abaqoqi bomncintiswano weTownsend and Butcher ngokwenelisa kwabo ukuthola usekelo oluvela emolini yakoLeonidas.
It's good ukuthi kwenzakala njalo. You talk to uchairman weBAFA and see ukuthi bona bayenze njani. But also that definitely next year for our cup, there are one, two people we've confirmed we support them. The provincial cup to next year probably will be a season opener.
Amaqembu angene kumncintiswano walonyaka ngagoqela elempilo United lona elizadlala lele Unity Village, ele Victory Fellowship lona elizadlala lele Lockhart, ele Hilltop elizadlala lele United FC, ele Arnold Castings elizadlala lele Rebels, ele Matabeleland High City lona elizadlala lele Chronic Nga, ele Willowgate lona elizadlala lele Joker, ele Safeguard lona elizadlala lele Lobels kanye lele Sondelani elizadlala lele Flying Stars. Umncintiswano walonyaka uzaqala ngensonto mhla zingamashumi amabili lambili. Njalo yonke imidlalo izadlalelwa enkundleni eziphandle kwenkundla yePapa Fields. Kulunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo edlalweni namhla kusigaba seCastlaga Premier Soccer League. Iqembu leCapes United ileselihlezi phezu kwengalani yesigaba sePSL ngemva kokunqoba elikwenzele Harare City nge 1 kanya. Limpumela ichi iqembu leCapes United selilimiklomelwa ngamashumi amane lowodwa. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leyada linqotshwe nge 2 kanya liqembu leBulawayo Chiefs. Okuyimpumela ichi iqembu leChiefs imiklomelo engamashumi amabili lowodwa kodwa lilokhu lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalani. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Siyabonga Joseph Njanji. Sesemaphethelweni ohlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Okay.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.